Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elichona njani mthwakazi omuhle isikhathi ngu 2:30. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 10 Mbalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umgcinisihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla ukucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe. Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu walibona njani lolu daba?
Engakujwayele ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngikuchaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo.
Asilodaba lomunye ubhuti oseleminyaka elithumi lantathu engazi impumela yakhe yemihloliso ye-all level.
Bone thina ukuthi it's very important to honor the last king yamaNdebele sibakhele istatue sika Lobengula in terms of the Lobengula Remembrance Garden.
Izakhamizi zakoBulawayo sezithakazelele ukwakhiwa kwesivande samaluba egodini lapho okuzafakwa khona isithombe senkosi uLobengula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe. Iphephandaba le-The Sunday Mail lithi uMoyo ubuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba ngumgcinisihlalo wesigaba seMathebeleland South ngumongameli webandla umnumzana Tswangirai, kodwa umgcinisihlalo webandla leli ilizwe jikelele umnumzana Love Momoyo uthi uSolani Moyo ubevele engakamiswa umsebenzi ngoba ikomiti ethonisa amacala e-disciplinary committee ayikahlali ukuthi icubungule lolu daba. USolani Moyo ubikwa waphoselana aqatha loMakhuphe kulandela umhlangano owenziwa esigabeni sakhe esithi uMakhuphe wangamtshelanga ukuthi uyeza. Kwaba isisusa sokufuthelana phakathi kwababili laba. Sixoxe lomnumzana Love Momoyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Alo. Olo ukuthi umsebenzi. Lwakhona. Olunjalo lasetshenzwa ngayo ukuze kuphume lokho kuyasizwe umuntu wabolenso okhala kwenzakala kuyayaziswa i-national executive yelo ngalolo ukuthi kutuba nebisho ngoba kenzo lilunga elebe usitsho ukuthi suspenda kwakatshe amekwe province akufanele ususpenda province kumasimelana okumele i-executive umuntu suspend engakutsho ngalesi i-executive ayikahlangani ukuthi ivumele sicele leso sibekwe umsebenzi kamongameli kulihlanganisa ukuthi kanti ngizwela ukuthi ukuthi kuyindlela yokuthi umsebenzi ngayo ukuthi yiyo ezaphumelela esicelo singasekele kanongaukusebenzela
kahle kahle ngamacala aphi awetheswayo ukuthi aze adingakali ukuthi amiswe
leyo ukuthi
Uxolo zulukandaba ucingo lapho belungahambi kahle sizalethulela njalo udaba luka mnumzana Lovemo Moyo olungani lunganeno. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhathazekile sezithakazelele ukwakhiwa kwesivande samaluba egodini lapho okuzafakwa khona isithombe senkosi uLobhengula. Abalonda imbali yesizwe sikamthwakazi labo bathabe okumangalisayo ngalokhu. Intatheli zindaba yethu yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abakhulume lomsakazo lo bathe kuhle kakhulu ukuthi inkampani yeTerracotta izakwakha isithombe lesi lapho ekhangelelwe ukuthi izethulela khona uZulu isihonqo esikhulu samavinkili esegodini mall. Bathi le inhlonipho enkulu kakhulu eyenzelwe inkosi uLobhengula eyanyamalala ngesikhathi abamhlophe abahlome baphelela bengena edolobheni lakoBulawayo. Umqondisi wenkampani yeTerracotta umnumzana Thulani Moyo uthe benze lokhu ukwenzela ukuhlonipha inkosi yokugcina yamaNdebele endaweni abazakwakha khona amavinkili alohlonzi. Umoyo uthele indawo engcelelane lendlela ebizwa ngokuthi nguLobhengula Street eqonda lapho inkosi uLobhengula eyayisebenzela khona imikhuba eqakathekileyo yesizwe samaNdebele.
Sibone thina ukuthi it's very important to honor the last king yamaNdebele. Sibakhele istatue sika Lobhengula in terms of the Lobhengula Remembrance Garden.
Olonda imbali yabantu abehlukeneyo umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu uthe kuyisibonelo esihle esenziwe inkampani le ngoba lokhu kuzakwenza kube lula ukuthi kulondwe imbali yamaNdebele egoqela unkosi uLobhengula, inkosi uMzilikazi lezinye inkosi amaNdebele engakafiki kulelo lizwe.
Into enhle leyo, into enhle kakhulu ukuthi kube nestatue senkosi yamaNdebele ngoba yiyo eyayibusa nxa abelungu bengena kuleli lizwe.
Obona ngezamasiko kubandla lezapho umnumzana Cosmas Mafu uthe bayamukela ngezandla zombili icebo lokwakha isithombe senkosi uLobhengula egodini mall.
Nxa uBulawayo ezakwenza lokho kumele bakukhumbule ukuthi uLobhengula yena bevele lemizi yakhe esiyaziyo khonapha koBulawayo. Ngifuna engikutshoyo ukuthi ngabe kubamba ngosiko lokuthi umgwaqo lo bayonanzelela ukuthi kuthinta umuzi wakhe, ngivumelana lakho.
Umnumzana Greta Sivanda isikhulumeli sikamnumzana Raphael Stanley Khumalo othi nguye oseyinkosi yamaNdebele uthe kuyathokozisa okwenziwe inkampani yeTerracotta loba nje konke lokhu kwenziwa ngasese.
siyakwamukela ukwakhiwa kwemolo le kanye lokukhumbula amaqhawe akitha njengenkosi loBhengula. Okusixakayo nje ukuthi lokhu kwenziwa ngemva kwethu njengesizwe singabuzwa.
Okwamanje kobulawayo kulesithombe sikaMuyi uJoshua Mqabuko Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu njalo wayengumsekeli kamongameli welizwe leZimbabwe. Esinye esake sethulwa uZulu emagcekeni eTown Hall esasiveza izitho zansitha zendoda esasibizwa ngokuthi Looking into the Future sakhitshwa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe owathi sasihlambaza abantu lohulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Zulu kandaba sesilethulela ke udaba lwethu olunganeno oluzwakala ngcono kulalolu esike salethulela lona olukamgcini sihlalo webandla leMDCT esigabeni seMathabeleland South uMnumzana Solani Moyo oxophane lonkosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla. Asizweni uMnumzana Love Momoyo echasisa.
Ngakutsho yikuthi njenge office ka gcine sihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhuphe lapho kade ecela ukuthi uShelimane weMathebele South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le National Council igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye National Executive okuyiyona elamandla okumisa ilunga le National Council ulilunga le National Council iyekuzwa ukuthi imise umsebenzi wepharty yikho indlela zonke lezi besingakazi phuchisi ngoba iye executive ayikahlali ukuthi ilucubungule udaba lolu ivumelane lomsekeli kamongameli ukuthi uchairman wema South emiswe kunde engamiswa bale mvumo ngathi lesicelo sika ngabe bale mvumo elane lakho lokho lokho seza ano ngizobhekisa bayo na uchairman we Matabeleland South Province ulilunga le National Council elilunga le National Council ukuze emiswe umsebenzi isicelo leso sokuthi eme umsebenzi si yethulwa kugatsha lwe National Executive okuyiyona i National Executive elamandla ukuthi ivumelane lesicelo sika umsekeli kamongameli umama uMakhuphe ukuthi emiswe ukusebenzela eparty kumbe engamiswa nxa sebevumelane lakho ukuthi ngalokhu okwethulwe ngumsekeli kamongameli kufanele ukuthi emiswe yikho useza lotshelwa ugwalo ugwalo lolu lulotshwa ngusecretary general emazisa ukuthi ngokwetheswa icala leli ngumsekeli kaMongameli sokumele eme ukusebenza icala lakhe lize liphele liphutshe ukuthethwa kwalo. Ikho nxa sokulesivumelano sinjalo soluzathathwa udaba lolu ayetheswa ngawo umlandu luhanjiswe ku-National Disciplinary Committee okuyiyona esizathetha udaba lolu icala leli aletheswayo umsokeli kaMongameli.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo elingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho kodwa engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe umsekeli kaMongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Shelimana weMathebele South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane lapho kwakulo mhlangano wenhlanganiso omkhulu. Yikho ke yikho lapho kusukela khona udaba ukuthi umsekeli kaMongameli uLensolo lapha abona angathi uChelimana weMatabeleland South Province kazange emtshengise kumbe emnike inhlonipho ngendlela okumele ehlonitshe ngayo njengomsekeli kaMongameli. Yikho engingakutsho kwathesi angeze ngajula ngoba lolu daba nxa seluthethwa lubuya ehofisini yami njengoba kuyimi engingutshelimana okhangele ngokuthethwa kwamacala kuhlanganiso lokuziphatha kwamalunga enhlanganiso.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu walibona njani lolu daba?
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana kodwa ngeke ngikuchaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Disciplinary Committee kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami okwami engumeleleyo ngizathola ubufakazi kulo oethula icala lalo osivikelayo. So okwathe simbona ngathi kangikho kusikhathi sokuthi ngitsho imbono ngendlela engakubona ngayo kodwa engikufakazayo ukuthi hhayi amazwi ngabo nephoselwane inkulumo zakhona. Yikho-ke sizamelela lolu daba luzolufike e-ofisini yami nxa kuyukuthi i-executive njengoba ngigcizele nxa isitheka lwedlulise lizwe ku-ofisi ka-National Chairman for Disciplinary Action.
Ah, okay. Ya kathesi asixoxe in general nge-campaign ukuthi ihamba njani. Halo?
Yebo.
Ye, bengithi kathesi singaxoxa nge-campaign nje in general ukuthi ihamba njani. Hayi, sizake sixoxe kabanzi nge-campaign njengokutsho kwami kumalanga alandelayo ikakhulu kusasa. Sizalifakela-ke udaba lolu kabanzi. Ube kungumnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MTCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadobo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwakathesi-ke sesilethulela indaba ezivela kwamanye amazwe. Umanyano wamazwe esi-Arab owe-Arab League uthi Isinqumo sikamongameli welemelika umnumzana Donald Trump esokunanza idolobho leJerusalem njengesigodlo seIsrael sitshengisa ukuthatha uhlangothi kulolu daba. UTrump esekela ukuhluthunwa komhlaba lokwephula imithetho yomhlaba. Umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations uthi isikhathi sesidliwe ngumangoye kudaba lokufuthelana kusesiqintini seKorean Peninsula okumele luqedwe ngokuthula. Abasakhulayo bathi bafuna ukuhlonitshwa nguDokotela Nkosana Moyo owenhlanganiso ye-Alliance for People's Agenda nxa engakhethwa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwamanje bathi kabaphathwa ngemfanelo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abambona njengohulumende ozifananela xathu lokamnumzana Robert Mugabe wasuka engavalelisanga uZulu ibutho selihluthune intambo zombuso. Intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abasakhulayo bethule lokhu emhlanganweni abawenze edolobheni lakobulawayo loDokotela Moyo we-Alliance for People's Agenda i-APA ofuna ukuvotelwa ukuthi abe ngumongameli welizwe ngomnyaka ozayo. Omunye wabatsha abakhulume emhlanganweni lo nguDokotela Annette Moyo othe ukhangelele ukuthi ubukhokheli bukaMoyo nxa engangena kuhulumende buguqule konke obokusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe lokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa khona manje. UDokotela Moyo uthe uyakhubazeka kakhulu ngokuthi esebenza njengodokotela osakhulayo uyehluleka ukuthenga indlu kodwa abantu abasebenza ngaphansi kwakhe bayenelisa ngenxa yokuthi amabhanga ayabanika izikwelete zokuthenga izindlu.
Ngingudokotela omutsha ngisanda ukuphuma e-university ngileminyaka ephosifike 2 ngiphumile e-university. Uhulumende wami okhona kathesi akangisebenzeli njengomuntu omutsha njengodokotela omutsha. Mina udokotela osebenzela uhulumende nsuku zonke ngiselapha abantu not just ngezandla zami kodwa ngenhliziyo yami. Ngiyehluleka ukuthi uhulumende wami angisekele ukuthi ngithenge indlu nje kuphela yokuthi ngihlale kiyo. So ngifuna ukukhokhelelwa ngumkhokheleli ozabe cabanga ngami njengodokotela.
Umongameli we-APA uDokotela Nkosana Moyo uthe ukholwa ukuthi abasakhulayo kumele kuxoxiswane labo ukuze inhlelo zabo ziqhutshwe ngemfanelo.
So into yokuqala yikuthi ama programs abantu abancane ama youth esibathi ngama youth amela yenziwe bona bebuza ukuthi bafuna kwenziwe njani. Ya, i-opinion yabo imele ingene ekuthini kwenziwani. Hayikhona ukuthi batshele ukuthi sizalenzela lokhu lalokhu lalokho. Bamele bona babe le input yokuthi kwenziwani. Into yesibili ukuthi izinto ungakhangeli ukwenza kwe-government. Even ama-programs abayenzayo besenzela ama-youth. Kule corruption yinto yobulala ama-programs ukuthi angasebenzi. Ungakhiphi i-corruption, ungafaka i-consultation, ama-outcomes akhona ama-results azaba ngcono ukwedlula lokho esibe sikubona.
Ebuzwe ukuthi njengoba abasakhulayo bekhanya behugwa izipho, umnumzana Ndabezihle Mloyi ongomunye wabakhokheli be-APA uthe bafuna ukusebenza labatsha abalesifiso sokusebenza bengafuqwa izipho abaziphiwayo.
Sibone ngani kulama youth alandela iqembu ngenxa yokuthi lilombono ohambelana lapho. Ungananzelela lonyaka kulama youth amaningi asebuye azongena ku-politics. Bakhona abaningi kakhulu abathi sifuna ukuvota for okokuqala, first time ukuvota, because it tells you ukuthi ama-youth bafuna ukuba kunziki i-center of change. So baningi abafuna ukuvolunteer ukuthi sifuna ukuba yiphathi le ingxenye yeqembu. That is because ama-youth afuna ukuba involved ekutshintsheni ilizwe. So yes, sibona ngani indlela esisebenza ngayo indlela eqondileyo. Indlela eqondileyo because abantu esizoba labo esizosebenzisana labo abayintsha bazaba bengabantu abazimisele enhlizweni zabo ukutshintsha ilizwe even bengaphiwanga.
Umhlangano lo wabatsha ubulabantu abalutshwana kakhulu loba nje ubungenzelwa ehoteleni njengalokho obekujayele ukwenziwa nguDokotela Moyo lenhlanganiso yakhe e-APA. udokotela Moyo wake waba yisiphathamandla sikahulumende wasechiya umsebenzi esithi kunenge kakhulu okungenziwa kahle libandla elibusayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo awadlalanga kuhle amaqembu amele ilizwe leZimbabwe ngosuku lwakuqala olwemidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships equthelwa edolobheni lakobulawayo. Intatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amaqembu abesifazane abalisele Harare City lona elikusibasi kaPool A kanye leSupport Unit elikusibasi kaPool B UN elise ukunqoba ngosuku lokuqala lwemidlalo yeZone 6 Volleyball Club Championships eqhutshelwa endaweni yaseZimbabwe International Trade Fair. Iqembu leHarare City linqobele Kempletz laseSouth Africa nge-3-2 kuthi leSupport Unit lona litshayele Lesotho Defence Forces nge-3-1. Elinye iqembu laseZimbabwe labesifazane elidlale ngosuku lokuqala eleSpartans libhaxabulwe nge-3-0 le UT laseSouth Africa. Kucelela besilisa kube izililo zodwa ngosuku lokuqala emaqenjini amele ilizwe leZimbabwe njengoba wonke etshaye phansi ngenkamazi. Iqembu leHarare City elikusibasi kaGroup A linqotshwe nge-2-3 ngeleGreen Eagles laseZambia. ELeSpartans elikusibasi kaGroup B lidliwe nge-3-0 leUnijoza laseSouth Africa. Kuthi kuPool D eleNapa linqotshwe nge-1-3 ngeleRedskins laseLesotho. Kwathi eleBlack Rhinos lona litshaywe nge-2-3 ngeleNkwazi leZambia. Umongameli wenhlanganiso ye-Confederation of African Volleyball Zone 6 uFrederick Ndlovu uthi limidlalo ibapha ithuba elihle lokuthuthukisa umdlalo we volleyball elizweni.
Umdlalo yethu vele ukhandela ngani umdlalo omncane kodwa khona ukuthina sikuthatha njenge challenge yokuthi yikho kumele siku overcome. So okwenzakalayo lapha ukuthi sizaqhubeka, you know, sizama ukuthi sazise abantu ngomdlalo wethu we-volleyball. And that lokho kwenzakalayo namuhla kuyatshengiselela ukuthi no, sisemgwaqweni oviyo sibili.
Kusukela izolo ngomgqibelo amaqembu aphatheke kumidlalo yezibaya kuze kube ngolwesithathu. Kuthi ngemva kwalokho amaqembu azaphutsha esendaweni yezimbili eziphezulu kwengalane iwazaqhubekela phambili kulo mncintiswano. Lo mncintiswano uqhutshelwa kweleZimbabwe kwesine njengoba uke wadlalelwa kuleli ngomnyaka ka-1992, ngo-1993 lango-2005 kodwa ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe edolobheni lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
PVR. Is it that time of year again? Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. Biometric voter registration. Biometric voter registration. Biometric voter registration. Biometric.
It's called PVR, biometric voter registration. Kaila Bova, Kaila Babalazi, is a biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. PVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh.
BVR, Victory siyanqoba besigqibela uhlelo ngengoma ethiwa yena BVR kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesikhokhela lamhlanje. Umgcinisihlalo webandla le-MTCT esigabeni seMatabeleland South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe. Sibe sixoxeke ngezinye indaba ezibalisa ukunqoba ukwenza khona iMDC kumakhetho lwedluleyo lokunye okwakathi esike isikhathi sesidliwe ngumangoye. Asidibaneni ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama nguChris Gande.